Kwenzakalani etsholotsho ngodaba lwezifuyo lokulima?
Sendekile kukhanuka imikhuhlane emibi kakhulu enkomeni kakhulu kubalimi lapha siloshipho olukhulu ukuthi kukhanuka umkhuhlane obangelwa yimikhaza. Imikhaza yebhahileyo ngawo besekumele kube khona imithi yokudidinisa izinkomo. Inkomo zidibhene uma kabili ngeji kumbe kanye ngezini kodwa inkomo zingeyeqi izini zingadanga ngoba umkhuhlane lo ubangelwa yimikhaza. Imikhaza eminingi kakhulu imikhaza enkomeni lapha ngenxa yokuthi izulu linile abalimini kakhulu. Ngokunjalo kule kuncediswa okudingakalayo ukuthi abantu bancedise abalimi bancediswe kini kakhulu ngemithi yokudidisa ngemithi yokudidisa kwezinkomo zisinde ngoba kungela kwenziwa khonokho inkomo zingatshabalala. Ezilimeni lapha abantu balimile fika sebelimile kingoba izulu belimile kodwa izulu fika yaqhina kakhulu endaweni ezitotayo lezi akuphumanga lito ke. Amabele akhona asuke angayenzi kuhle azange enze kuhle ngenxa yokuthi kusuke kwaswelakala ama-fertilizer ayeneleyo. Abanye abantu bathinte ama-fertilizer abanjalo abaphathela ngama-fertilizer nezindawo nezindawo futhi kunjalo kusilele ke khonapho-ke ukuthi abantu bathole ama-fertilizer nalawo amanye ezindaweni ezinjengazele. So amabele akhona kulakhona lapho abantu bazozileyo ukuthi abanye bangazizanga kuhamba kuthiyana ngezigabeni ukuthi kwezindawo abanye bakhonzekazabanendala bangayizuzinile kangaka. Ngokunjalo-ke kubangela yikho khona ukuthi izulu lifikelana kakhulu emhlabathini etshiyeneyo.
Kulabantu abalutholayo usizo oluvela kuhulumende mbe kunhlanganiso ezizimeleyo laba abangenelisiyo?
Usizo luyatholakala kini sibambekile kakhulu. Uhulumende kathesi ulohlelo lokunika zakhamuzi abalimi amadipa lama-tigris la kulalimikhaza banikanikwa nje abalimi khona ngale ukuze bavikele izifuyo zabo. Uhulumende uyancefisa sibili kakhulu kodwa kudingakala lengathi ezizimele zodwa ama-NGO angenele ancede uhulumende kulolo hlelo. Ngokunjalo futhi uhulumende uyanceda futhi ekudleni lapho esisho ne-social welfare abantu bayathola ukudla. Ngokunjalo kudingakala laba-NGO angenele ancedise uhulumende ngoba uhulumende uyafinela ezimalini ukuthi ancedise ukuthi aphe abantu ukudla. Ngiyasika kakhulu kona ngale zigabeni emakhaya ikakhulu ezigabeni zethu kumele njalo sonke indlala indlala ilo indlala ikhona la kade sicandekile abayizofita okunye kungakavuthwa emasimini sebedlela emasimini ngoba baphuma phakathi kwendlala enkulu kakhulu.